kodwa mina zasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabo abanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngangahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate and I learned ukuthi African politics right kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa ama-batch akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso manje ubona njani elakusasa, kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amathente amakhulu ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungena badge hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esi-right sokuthi sebe sikhethiwe ukuthi isikhathi engizatho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona nalo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa, ukubona njani? Kuyini kahle kahle ozakade uzakukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo ngoba sifike emaphethelweni khathesi akula misebenzi kodwa imithengo ilokhisi yaphambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zitshintshwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.